So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabodokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokheli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19.
Ukukhuluma okunjalo yikukhuluma okungaqondanga ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ekumenze abe ngumuntu omubi.
Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT akukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni we-standing committee owenzwe ngeviki edluleyo ngamanga ngoba wayengekho.
Umama ukulokhu abakubiza i-remission ye-cancer, so ukurecover kwakhe akufani nokomuntu wonke.
Umongameli Joe Biden usethule umthetho oza kwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe ale gcikwane le-coronavirus elitsha elithelelwana kalula ukuthi bengazangena elizweni leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso zabodokotela labanye abalwela ilungelo loluntu sebesole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokheli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19. UMangwana wethulela imbiko enkundleni yokuxhumana e-Twitter izolo esithi bakhona abanye odokotela abangababulali abafuna ukubulala inkokheli yezanu PF. Sikhuluma nje sokulabaphathi intambo bakahulumende abane asebebulewe yi-COVID-19 njalo abanye bathiwa ibalalise phansi. UMangwana ucitshile umbiko wakhe ngemva kokuba inhlanganiso zabodokotela ezibalisa eZimbabwe Doctors for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association zisole amazwi la. Zimkhumbuza uMangwana ukuthi kulabo dokotela abahlanu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism njalo eyingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sixoxelwe Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inkulumo kaMangwana iveza kahle kamhlophe ukuthi kabahloniphi odokotela, kabahloniphi science. Ukukhuluma okunjalo yikukhuluma okungaqondanga ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ekumenze abe ngumuntu omubi. Yikuhlasela isithunzi sabodokotela lokho okuthiwa ireputation ngamazwi angafanelanga akhulunywe angasiloqiniso. Aveza kahle kamhlophe ukuthi abakwazi abakhuluma ngakho. Abantu abafayo baningi kakhulu ababulawa ngodokotela. Ama ministers afileyo malu chwane kakhulu lawa kabulawa ngodokotela ayafa ngoba avele kuyafiwa ku COVID-19. Esikubonayo ukuthi ama ministers kahloniphi imithetho yomhlaba ye-COVID-19 ngabahloniphi imithetho yomhlaba eZimbabwe. Bayathelelana ngokuba besenza amadili lama party ama birthday party bengabantu abadala kulokuthi bavikeleke bahloniphe umthetho. Abahloniphi umthetho benze lokho abakutshela abantu bengakutshela abantu okunye bona benzo okunye.
Kahle kahle kuyini okungakusenzakala lapha ukuthi baze bakhulume into enje? Into azicabangela ngayo yena uNick Mangwana kumbe kukhona abake bakukhulume ngabe bonke beyinkokheli yezanu PF ngenxa yokufa kwaba kwenkokheli yona ebandla lona le?
Into ayikhulumayo uMangwana ayimangalisi ukuthi ikhulunywe, kayisho ngqondo yakhe yedwa, ingqondo yabo bonke abaphezulu khona ngale ngokuba vele kabelatshwa eZimbabwe bajwayele ukwelatshwa eChina la kwezinye izindawo bavi njenje iCovid 19 ukuthi bangayikhona ngakho ke kumangalisa ukuthi ubone becabanga lo dokotela bethu ukuthi bangabathakathi thina sesajwayele ukwelatshwa ngodokotela balapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi balolwazi bazama ngayo yonke indlela lokho abangakwenza esimene esinzima kangaka kodwa ke laba sebajwayele ukubanjwa ngabanye amadokotela kwezinye indawo yingakho bebabona odokotela bengabathakathi kanti ke uqhakathekile ukuthi upresident aziphathe ngendlela ehlonipha iCovid 19 ominister labo ngokunjalo bangakhuluma okunye benzo okunye bangafundisa abantu okunye benzo okunye bangathi abantu bangayemadilini bona bayemadilini bangathi abantu bangayemayo kuma birthday party bona baye kuma birthday party kumele bahloniphe imithetho yomhlaba bavikeleke lesizwe sonke sivikele ngokuziphatha okufaneleyo
umnumzana efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane lecoronavirus eCitizens COVID-19 monitoring mechanism njalo eyingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo
kunjalo nje
ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamathumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni jikelele abedlula amakhulu amathathu 313 babanjwe leli gcikwane izolo bonke ngabalithelelwe elizweni njalo iningi labo abedlula ikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa 157 ngabe Harare kwalandela abakobulawayo abangamachumi amabili lasikhombisa 27 kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana kwababhubhileyo iHarare iyakhokhela njalo ngabangamachumi amabili kuthi lezi ezinye izigaba lazo zaba labanye abalutshwana ababhubhileyo isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube awukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni owenziwe ngeviki edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho ibandla leli lenze umhlangano wedale lenkokheli emqoka i-standing committee ngeviki edluleyo kusetshenziswa inhlelo zobulembu be-internet isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube watshela i-studio 7 ukuthi inkokheli yonke yebandla yayikhona emhlanganweni lo
akuzange kube loxolisileyo ngoba umhlangano ubuse ku-social media ngakho wonke umuntu ukwanisile ukuba na abe khona kulowo mhlangano ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikusona lesi simo sombhukazwe we-COVID-19 kumele ilizwe lenzeni kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisa ngokusemthethweni eParliament singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silethe izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi
lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT siphinde saxoxa lesikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni saqala ngokumbuza ukuthi uMakhuphe wayekhona na emhlanganweni lo
ngikubingelele msakazi ngibingelele labalaleli emakhaya umama uGqirha uKhuphe nizokhumbula ukuthi wabanjwa umkhuhlane weCovid mhlaka 30 uthe sebanjwa iCovid ke hayi wasesiya ku-isolation namanje nje usalwisana lakho njengoba bengike ngasho maphambilini kwami kwamanye ama-interviews esiwenzileyo ukuthi umama ukulokhu abakubiza i-remission ye-cancer so ukurecover kwakhe akufani nokomuntu wonke kukuphendula direct umbuzo wakho hhayi umama kaka-attendi any meeting kakakhulumi lutho lwepolitic from mhlaka 30 lokhe wabanjwa lo mkhuhlane we-COVID-19 usalwisana nawo nje into aseyikhulumile kuphela angitshele yona ukuthi abantu akwenze konke okusemandleni ukuthi bangalibambi leli gcikwane le-COVID ngoba hayi liyabulala ngempela
yena kodwa uthini ngodaba lobukhokheli bebandla le-MDCT elokhu ezayiphikisa yini impumela yokhetho olwenziwayo kwakhethwa umnumzana Douglas Monzora
engakaguli umama uzokhumbula ukuthi uke wabamba i-press conference nami ngeke ngabambi press conference ngikhuluma izinto ayinjele zona ngokwazi kwami and le position ngiyazi ngakashintshi ngoba ngeke ngakhuluma nami nobaba uprofessor Madu ethi ulinde ukuthi umama asile bese beyaqala ukukhuluma kodwa into ayikhulumile ukuthi hayi hayi awukazi nje akungeke nje kulunge ukuthi lo kya kwenzekayo kuvumakale ukuthi khona ngempela okubhalwe ku constitution eyo party even nelizwe nayo ne supreme court ibingacabangi phela ukuthi abantu bazochaywa abantu baphoselwe phandle kwenzakala njengendlalana la kubonayo kuma bona kude oemlenjini lana ebizwa ukuthi internet so ngimgcine elapho bengingakezwa okunye okungayisikho lokho angifuni ke ukuthi bese ngiyafaka amazwi emlonyeni nakhe kodwa ngifuna ukuthi ngimgcine elapho nje ta so sizozwa ma esengathi uyalulama ukuthi inkulumo yakhe lo babu uprofessor Maduli hambise yakuphi
lo ke ngumnomzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iziphathamandla zikahulumende ezimbili umnumzana Joel Madiza lo wayengumkhokheli wamapholisa emajele umnumzana Barazai Zimondi baphiwe inhlonipho yamakhawe esizwe njalo bazabekwa kuyona le iviki kodwa akukhulunywanga ukuthi nini. Omunye wabo umnumzana Sibusiso Moyo uthiwa uzabekwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre. Bonke bona laba ababhubhileyo babulewe yi-COVID-19. Iphephandaba lobulembu be-intanethi ele-News Hawks lithi wayeyingcwethi kugatsha lwezokukhalipha kwezomvikela umnumzana Zefania Nkomo kasekho. UNkomo ubesebenzela inhlanganiso eqoqa imbali yevuyo le-Zebra iMafela Trust. UNkomo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethulele yona ngeWhatsApp.
Ndiyabona lo Studio 7 ninjani hafuna siyaphila sikuphambili ngoshanisa phambili ngoshanisa makupepa sikhona thina sibavote ushanisa kanti kafika masinyi sibavote babo ushanisa igama amandlovu
sasayibonani sanibonani lonke lisebenza kustudio 7 ngizathanda ukuthi la ngithi fahlafahla nje okuncane ngokuthethweyo mina into engikhala ngayo ukuthi sokuthiwa lockdown futhi ekhaya abantu laba bebuyile ekhaya bethi bazayenza njani bayenza njani laba abantu ababuyile ekhaya ngoba abantu phela kade bebuye ukuthi bazodlala ilokho ikhefu besekhaya bona manje ma sokuthiwa lockdown bazakwazi njani ukuthi bebuyele emsebenzini zini mozo ukuthi bathelela nisebenzi so hayi ngiyacela ukuthi hayi upresident kazama ukuthi like lokhuza ngoba phela abantu abasebenzela ukuze nangeke bekwazi ukuthi bephile lapha ekhaya ngoba njengoba kule ndlala engaka ekhaya babezama ukuthi la beziphilise manje uma selibavalela nini ekhaya ngamalokudawuneni ngishithi benze njani mina engikhulumayo ngikhulumani lapha elokuzeni ngisebenhla ngeke siqambe ibizo.
Hello Studio 7, mina engikubonanga abantu laba abasola kakhulu bethi ye America ye sizitshengisele kuthini kuntheni ungathangani ngabantu bezane laba abafuna ukuthi kuthiwe ama-sanction kakhutshwe yafakwa yilizwe laleseli lamanye ama-sanction. Yalo ungakhangela abantu abadistractive vele ngabantu abamnyama. Kulokhu ngabantu abamnyama kusuka lapho ongelamizi kusiya phephela kwala America, kusuka kusuke violence kwalo kusekela izanu kwesokudistort izinto eziningi. Kwesokufuka ukuthi kuthiwe hey America umhlaba wonke kuyini America? America nayo yilizwe. Kulokhu kukhulunywa uTrump idemokrasi yabo i-right ngoba kathesi bekungakadutshulwana labantu bekungakabotshwana labantu. Nakulapha izanu iyabe isifake 10,000 abantu ejele 50 bebebulewe ebejijelwe kweyindawo. So please bantu abamnyama akelekeli ukhuma iy'ndaba ze-America kuyeni ukhuma ngokwenu kwezanu kwekhaya lapha. That's rubbish.
Sanibonani njani? Ngingathanda ukulalela iy'ndaba ze-Studio 7 ngise-South Africa ekhaya kuse-Plumtree. Into ekhona ukuthi angazi ukuthi ngingazithola kanjani okanye ningakwazi ukuthi nibe ningisendela kule namba yini. Ngiyabonga, uphelela nami khona pha, nginawo amane.
Injani msakazo we-Studio 7? Ikhuluma lo Mankala njalo endani yasesitezi umama kaLuyanda. Ngithi ngicela lingifakele umlayezo wami, ngivulele phambi izinto zinzima. Ngikhuluma nje namhlanje impuphu ikhwelile. Kunzima abadala abasebenzi, abadala baphinde basuke kubonyusa ubokhrisimasi. Imali yakhona iphelile, so abalamali yokuthenga imbewu lifele, okay, yagcina last year, September. Kunzima, ncedani. Ncedi la ngabozukho befike lathi sikhona sizafinyelela ukugada noma kuyi-COVID kuhle. Yabonga mstudio.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, ninjani? Mina ngumkhokheli Ndlovu, ngiswayela ubani kodwa kwamanje ngisebhotane. Sikhembilele ubaba othikuthamisa kule phathi. Leli sithi lile phathi lina livuka izolo. Into zephathi lize lizikhulumayo, yi-250 kuphela eTaiwan. Hlala ama-250 kuphela. Khathesi uzabona umnyaka nozoziyaphela. Imizondane zabakhona ukuthi yini. Isithi angeke lisinqobe lisingafiki. Khathesi ungiwangira. Uyadlekana lomnangako anilesithi iphathi enkulu. Singabona msakazi.
Linjani bantu be-Studio 7, siyabonga kakhulu ukuthola indaba eziqondileyo elisitshela zona nsuku zonke. Mina lo mbuzo nje kulo ubaba lo othena kubizwe uChamisa abuye ezochasisa ukuthena ule party. Uyazizwa nje nalo umuntu ayinto ayikhuluma. Yena kahambe ebuza uMonzora wakhe lo makhuphe ukuthi khona abantu abalabo bangazi nxa esitheni uChamisa kala party uzama ukutshona. Kayazi into akhuluma ngayo lo muntu lo.
Ngilela ku-Studio 7, igama lami uBheki Moyo, wasetsholotsho kwamadabu ezibomvu. Ambonga nje labantu bakithi endaweni esembonile ukuthi bayazama labo. Kathesi sibona nje ubaba usebhuku usadingani. Uyabuya nje nama-sanitizer emngcwabeni kumbe emhlanganweni, ibuya nama-sanitizer nikeze umvillage worker ehambe efafaza abantu izandla. Labantu sibile emngcwabeni lapha bayakwanisa ukuthi begqoke amamaski, kodwa-ke ngingazile ukuthi i-social distance engabona nje iblawayo laphana sihamba sivikana namaphoyisa. Kodwa emabhasini kazukho anzange ngibone i-social distancing ngoba nje sibe sihleli nje ukuba nje sigade amakhombi. Kodwa-ke hhayi bona nakhona bayasanitize manje akusafani nakudala. Lami nje ngibingelela emsakazweni abasakazi bakithi abasakaza izindaba ezimnandi. Ngifisa nje nami ukuthi lami ngingathola ithuba ukudlulisa amazwi afana nalawo ukuthi ngaye lezigaba zonke emakhaya abantu bayagqoka amamaski. Ngiyabonga balaleli, mbonge nabasakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umthethwandaba womhlaba we-International Criminal Court uthi usubophe owayekhokhela ibutho leseleka elakwele Central African Republic esetheswa amacala ombhuqazwe. UMahamad Said Abdel Kani ubikwa eziningele emapholiseni. Abatshengiselayo edolobheni lakwele Dutch ele-Eindhoven batshise izakhiwo batshaya amapholisa ngamatshe bebhikitsha phezu kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus abathi kumele yekethiswe. Kwezemelika, osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule umthetho ozenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe abalisa ele Brazil, UK, lamanye amazwe awezokazi le Europe ukuthi bengazangena elizweni lemelika kumizamo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwegciwane le-coronavirus elitsha elibikwa lilobukhali njalo lithelelwana lula. Lokhu kwenzakala inani labalegciwane leli kwele Melika selisedlula izigidi ezingamachumi amabili nanhlanu, 25 million, kwabhubha abazinkulungwane ezingamakhulu amane, 417,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson ohlala esigabeni seTexas.
Nomzana Kande, umkhuhlane lo we-COVID-19 uhlasele zonke indawo amazwe wonke, umhlaba wonke. Kodwa ke lapha mina ngihlala edolobheni leDallas eTexas, kubi kakhulu sibili. Umkhuhlane uyamemetheka njalo sibona indawo eziningi zivala, njalo abantu balokhu begqugquzelwa ukuthi bangabuthani, babe ndawonye, babe baningi, abantu kabazama ukuhlala ezindlini ngoba hayi umkhuhlane uyamemetheka sibili. Kuyabonakala lenani labantu aba kubhayo umbe mhla umbe ngithi abawubambayo ibonakala nje likhwela. Ngakho hayi kunzima sibili, umkhuhlane uyamemetheka.
Bakhona osuke wabezwa besithi abafuni ukuhlatshwa ijekiseni le okuthiwa iyavikela ukuthi umuntu angabambi leli gciwane.
Baningi abantu mpela abalembuzo eminingi mayelana ngejekiseni leli okuthiwa yilo lona elingasiza ukuze sivikele igciwane le COVID-19. Kodwa ke sivumelane ukuthi hey ziningi into esezikhulunywe lapha lezi zibizwa ngolimi lesingisi ukuthi ngama conspiracy theories. Engakuchaza nje ngesindebele ukuthi inkulumo eziningi ezisola kumbe ezethusa ezenza abantu bethuke nxa kukhulunywa ngaleli Jackson. Ngakho abanye bayesaba kungesikuthi kabafuni, kodwa nje ngendlela nje okulenkulumo mayelana nale Jackson kwenza abantu besaba, njalo abantu balelungelo lokuthi besabe. Kodwa ke sinanzelela ukuthi lokhu kungabe kuyinto embi ngoba besaba into engabasiza. Mhlawumbe futhi singaphiki ukuthi ngaba ukuthi besabe ngoba kukhona abakusolayo okuliqiniso ngayo le Jackson. Ngakho ke kunzima mnumzane, sizake sibone ukuthi kuzophetha ngani. Sesike sabona lapha labanye abantu bekhuluma after sebethethe lelo Jackson ukuthi hayi umzimba kawuphathekanga, umzimba wami usubuhlungu ngapha langapha. Kuyethusa khona kana abantu. Ngakho okwakhathesi hayi kunzima, asazi nokuthi singathini. Kodwa yebo, bakhona mpela abantu abethukileyo abangayifuniyo ukuyithatha le Jackson.
Lo ke ngumnumzana Jerry Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas.
Yeah. Dlamdlam umadlela sikhobokhobo singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba inhlanganiso zabodokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokeli kahulumende ibulawa ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19. Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT awukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni oyenzwe ngeviki edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho. Umongameli Joe Biden usethule umthetho ozakwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe alegcikwane le-coronavirus elitsha elithelelwana kalula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.